Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla 7 Ntolanja 2025 ngoCape Stove. Endabeni zethu lamhlanje.
Sethembu kubana usoze kufike ukuthini iRwanda neSouth Africa kugcine kulwisana.
Kuqhutshwa umhlangano weSpartic le East Africa Community okuhlolisisa impi esabekayo kwele DRC. Abaphikisayo bathi kumele abantu beZimbabwe bengavumi ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Sizalethulela ezomculo kuhlelo Woza Friday. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhutshwa umhlangano weSadic le East Africa Community okuhlolisisa impi esabekayo kwele DRC. Umongameli Emmerson Mnangagwa ngomunye wabakhokheli abasemhlanganweni lo eTanzania namhla okuhlolisiswa khona okulwisana kwabahlamuki be-M23 lebutho le-DRC. I-M23 isithuthune idolobho leGoma njalo ithi lakho ukuyahlasela eKinshasa. Umhlangano lo ukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lo mongameli William Ruto onguye okhokhela umanyano we-East Africa Community. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Mlungisi Dube olandela ezombusazwe ezimele.
Hayi, mina ngibona ngathi udaba lolu ludaba ongathi lunzima kakhulu ngoba sibe sibona esingathi kunyuzi la ama-analysts labanye abakwazi ukuthi kuhamba njani bekhuluma ngendaba yokuthi ukulwa lokhu kubangelwa ukuthi uhulumende we-DRC uvalela phandle abantu abanye abe-DRC abohlobo olu abahlobene nabe-Rwanda besithi asibo bakhonapho bebavalela phandle amathuba okwenzela kube lokulwa lokhu. Njalo sike sazwa umongameli we-Rwanda uKagame ekhuluma ukubana indaba le ekhona e-DRC M23 abantu be-DRC uhulumende we-DRC kumele khulumisane lalaba abantu singathi begcwalise kumbe bebalalele kuzikhalazo zabo ezikhona mhlawumbe okwenze baze bagcina sebesithi belwe indaba yokuthi babona ngathi abalalelwa. So ngakho silethemba ngoba sonke sinje se-Africa sikhathazekelile masibona kulokulwa khona ngale kuchithakala imphefumulo abantu bengahlalisekanga kuhle. Ngakho silethemba ukubana uhulumende we-DRC uzabe lokuthi ezwisise ekhulumisane lalaba abahlamuki, lalaba abahlamuki ngaso kugcwalisiwe lokhu abakukhalelayo silethemba ukuthi bazamela phansi izikhani izwe libe lokuthula.
Ye, loba kunjalo Dube, siyabona ukuthi uKagame lo Ramaphosa ngani bebephosana naqatha ngakhonokho, pho baza kuphatha njani khonokho?
Hayi, sithemba ukubana uhulumende bobabili banabo kakhulu ngoba uKagame ngasimkhangele ungathi umuntu onguntando kayiphikiso, kodwa-ke at least e-South Africa uRamaphosa umuntu ophuma ecountryni esingathi one of the most democratic countries esilawo e-Africa. Sithemba ukubana kuzabe lokukhulumisana ukhumisane umlotha. Njalo sibe sizwa lakumakhungakhunga angathi ibutho le-South Africa ngemva kokuthi kube lamasosha afika 14 or so afayo sebefuna ukuthi kakhulu eMalawi already besikhulumile ukuthi izaphuma le-South Africa ngathi kule khungakhunga lokuthi lifuna ukuthi iphume khonapho ku-peacekeeping mission ekhona ngale. Ngakho silethemba ukubana usoze kufike ukuthini iRwanda ne-South Africa kugcine kulwisana.
Lo ngumnumzana Mlungisi Dube olandela ezombusazwe ezimele weqoqa le-Studio 7 ekobulawayo. Abaphikisayo bathi kumele abantu beZimbabwe bengavumi ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Kulabathi kumele kuguqulwe isekelo sombuso ukuze uMnangagwa iqhubekele phambili esembusweni. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Msongelwa Ndlovu okubandla lezaphu.
Kulikazo elikhulu ukubonakala umuntu owatshontsha ukhetho waqhubeka njalo ongumuntu obesebukhokheleni kwelizwe kusukela ngo-1980 efisa ukuqhubeka ekhokhela elizwe kodwa kungenampumela ebonisekayo ukuthi umuntu uyingcitshi njalo uyazi ukukhokhela abantu. Now iphutha leli silibona ngoba inhloso yakhe lubaba ayisiyo ukwenzela abantu kuhle, cha inhloso yakhe ngeyokuthi yena labantu bakhe lezihlobo zakhe zikhone ukuthatha umnotho welizwe benothe abantu behlupheka. Lokhu kulihlazo elikhulu njalo abantu baseZimbabwe okumele basukume bekwale. Abantu beZimbabwe kumele bekwale not because ubudlwangudlwangu bezanu PF bulani lathi kodwa ngoba konke okwenzakala ekubandla elibusayo kuyathinta uzulu wonke jikelele. So kubalulekile kakhulu ukuthi njengabantu baseZimbabwe siphakame sikwale lokho ngoba siyazi ukuthi lapho siya khona lo mnankagwa labantu bakhe lezihlobo zakhe akula kukhanya.
Khonapho ke sikathi liza kuvimba njani khonokho kule ndlela yokuthi lingakubamba sifike ukuthi hayi lokho sesikumisa kungaba njani.
Umkhosi suqalile phakathi kwebandla lezanu PF. Umkhosi suqalile kumabandla aphikisayo kuzananzelela ukuthi thina njengezaphu lathi umongameli wethu uSibangelizwe Nkomo uphumile emalangeni esitsho ukuthi thina njengezaphu siyakwala lokho njalo engaqhubeka ngayo lento yena umnankagwa kuzamele sisebenzise zonke indlela ezokuthi abantu baseZimbabwe baphakame beyale lo msangano owenziwa ngumnankagwa labantu bakhe.
Ye kodwa nxa singabuza sile ukuthi kona ubonani kuyaphumani khonapha angabuyela yini kungatshaya u-2028 kumbe kuvele kuzayehlula ngamafutshane.
Ngowami umbono personally njengomsongelwa kaNdlovu angiboni kusenzakala lokho ngoba emthethweni ku-constitution ukuthi akhone ukuthi kuphumelele izifiso zakhe kulo mqanso omkhulu kakhulu legally njalo emthethweni. Kodwa-ke abantu baseZimbabwe sebabona uhlazo esalenzelwa ngoRobert Mugabe ebuse waze wahlala naku-wheelchair ebuse waze wakhohlwa lokuthi ungubani igama lakhe. Abantu sebabona ububi bento enjalo njalo abantu baseZimbabwe ngibona ingani mina bazasukuma njengoba sebeqalile ukukhonona lokulwisana lento le extension yetem. Kodwa i-extension yodwa akusiyo inkinga. Inkinga enkulu ukuthi ezomnotho ezomsebenzi yabantu economy nje general yiyo ezaforce abantu baseZimbabwe ukuthi bakwale ngoba abantu bahluphekile.
Lo ngumnumzana Msongela Ndlovu okubandla lezaphu obexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Sixoxe njalo lo mnumzana Joseph Juma webandla lezanu PF.
Thina esikufisayo lesikukhangeleleyo ikubana ngabe sonke siyama udaba lolu sike sikhangele nezomkonomi ngoba asingeke sihlala siku-political gear kufuze sike singene ku-developmental gear. Lokhu asikukhangeleni ngo-2027 sesisondele eduzane lokuphela kwe-term eka-2028 leyi.
Akuchasise khonapho Juma sizwe ukuthi uthini lapho.
Nxa sesifike lapho-ke sesingakhulumisana-ke ukubana kuyaqhutshekwa kumbe kwenziwani. Kodwa kakhathesi mina bengibona ngantwa energy yonke esilayo ngabe sifaka ekuzameni ukuvusa izinto ezikwishwa ngabomo ukuthi zisebenzele uzulu wonke.
Lo ngumnumzana Joseph Juma webandla lezanu PF obexoxa le-Studio 7 ekobulawayo.
Zimbabwe.
Unobhala jikelele wezaphu umnumzana Mthulisi Hanana uthi ngamanga aluhlaza tshoko okukhulunywa ngumnumzana Matthew Spanda ozithi ngumgcini sihlalo wecele lezaphu elahlamuka kulelo ligokhelwa ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo.
Singuzaphu sithanda ukucacisa ukuthi izaphu ayila mafaction. Izaphu kayizange idabukane phakathi. Izaphu iyodwa ikhokhelwa ngubaba uSibangilizwe Nkomo esekelwa ngubaba uDerek Katsenga uchalimana wakona kungubabu chezeti Ndlovu unobhala jikelele mabhalo nomkhulu kuyini umthulisi Hanana engikhulumayo utreasurer ongumgcini ngcebo wethu kungubaba Francis Ndlovu akula enye izaphu ekhokhelwa ngomunye umuntu nxa kungaba lomunye elimzwayo ozithi ungumkhokheli wezaphu
yee baba Hanana bezwenge umnumzana Matthew Spande sithi yena ngomunye wabalawo phela bakhokhela elinye icele lezaphu yee khonoko ke ukubona nje
uyaba eganga lingavumi ukudukiswa ngabantu bakhona yebo siyabezwa abake baye court bezama ukuthi ba court bafake babe nabakhokheli sebedliwe ku Congress eyenzakala ngo 2021 cala labo lachithwa ecourt icourt yathi hayi ubukhokhelo obukhona buqondile bakhethwa ngendlela eyiyo laba asebehamba bezibiza bethi bazinkokheli ikakhulu ubaba kuthiwa ngo Matthew Sibanda ozibiza Bhubesi akasuye mkhokheli wezaphu umuntu owalwa lezaphu wazoyihambisa ecourt umuntu ophikisana le constitution yezaphu umuntu ophikisana le congress yezaphu umuntu ophikisana nobuholi bezaphu waxotshwa usehamba ezenza umkhokheli wezaphu esexotshiwe noma esexotshiwe kuzaphu sambiza samcela sathi nxa efuna ukusebenza labanye ibandla lezaphu lizimisele ukuthi kuxolelwane kusetshenzwe kubunjwe inhlanganiso ephilayo ezakhula abantu nabezimbabwe wala wemba phansi
lo ngumnumzana Mthulisi Hanana unobhala jikelele webandla lezaphu kodwa umnumzana Matthew Sibanda uyakuphika lokho
hayi into abayikhulumayo babudube ufana nje lomuntu oyisipofu uthi khona hayi njengoba wayebona ngesikhathi esabona mayengasabone sefamehlo abesecabanga ukuthi lokhu ayekwenza esabone la mehlo kulokhu ekufana okade sokwehlukile mina ke izaphu ngumuntu wezaphu ngempela okuthi akufi kwatshintsha lutho and then othi mina ngisengezaphu engikukhulumayo ngikhuluma nje ize ngithemba nje ukuthi babudube akwinsuku zatshwala beza kubona ukuthi mina ngizaphu epheleleyo elabalandeli abakwaziyo into abayifunayo ngezaphu yabo
yes
ngoba mina kangisuye kudolwana okuthiwa ngifuna ukubulala iculture yeparty yethu eyakhulula leli lizwe kusetshenzela kanzima kangaka and ngeke ngafanga kuvumela lokhu okwenziwa ngusibani lizwe labantu bakasebebulela iparty
yes ngathi wena ubambele inye icele sibili lezaphu khonapho sizokutho njalo
ilibambile ngesidukwini elinye icele lezaphu okungabuzwayo okupheleleyo laba abakwaziyo lawa abanye bakhe abakwaziyo ababathole ngi-adresi imhlangano yilabo abantu becele lezaphu okokuthi nje isikhathi esiningi bengivele ngihamba even emngcwabeni yezaphu sisiyalahla amaqhawe sisiyalahla amamembers ezaphu le team yami befake iregalia lepheleleyo sifike sihlavele sigide sibeke iqhawe kumbe sibeke i-social ethu omunye wethu
ngomnumzana Matthew Sibanda lilunga lebandla lezaphu ubexoxa le-studio 7 ekobulawayo siyasikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane elerussia litiliwise iindizantina zawo le-ukraine ezithwala amabhomba ezibizwa ngokuthi ngama-drones eziningi emadabuka kusa kukhangelwe ukuba ihamas izakhulula abanye abathunjwa kwele-israyeli kunsukana ezilandelayo le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizasiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Weziphathelene leMelika umongameli weMelika umnumzana Donald Trump usethese umthethondaba wamazwe omhlaba we-International Criminal Court izijeziso zenoto phezu kokuphenyo oluphathelene lamacala linkatolo ethi adalwa ngele-Israyeli eGaza empini yabo leqembu leHamas. I-ICC ithi ifuna ukubopha umholi we-Israyeli umnumzana Benjamin Netanyahu. Umongameli Trump usayine umthetho izolo wethisa iziphathamandla ze-ICC ezibatheke kulolu daba izitheso zenotho esithi zizonda ele-Israel lele-Melika. Amazwe omabili kawesiwo malunga omthethwandaba lo, wona othetha amacala akuqela okubulawa mahlayana kwabantu lezombusazwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe ze-Melika usucampundo Mthulisi Mathuthu.
Akumangalisi ngoba ngendlela uTrump isikhaphe-khaphe eze ngayo wasayina imithetho eminingi engathi iyasivezela ukuthi yena ujongene ngumbuso wakhe ozayo kweli minyaka lemini, akumangalisi ukuthi ubevele ebophe umoya. Akusiyonto ayicabange nje khathesi, uvela sengathi into akade vele enayo ekhanda ubefuthelene. Ngakho-ke ubevele ekumelele ukuthi mhla uNetanyahu evakashela kwele Melika yinto nje azozenza lezi, ngoba imithetho yonke ayisayinile selokhu engenile. Angikholwa ukuthi ukhona ongakholwa ukuthi yinto nje phongukuvela khonapho, ubevele elohlelo lwakhona lokuthi yikho afuna ukusebenzisa ukuqinisa udlelwano wakhe le-Israel.
Ungathi lokhu kulomthelela bani? Kuthumela mlayezo bani emhlabeni jikelele, ikakhulu kulabo abakholelwa ku-International Criminal Court?
Ngathi isenzo sikaTrump lesi siletha imlayezo engandijiyene. Kulabo akade bethembele kuye ICC, ngathi wenze lokhani ukuthela amanzi ukuthi usezayenza ukuthi abanye abantu bangasakholwa ku-ICC ukuthi imisebenzi eyenzayo, imisebenzi abangayikhangelela ukuthi ngabalethela lokhu singathi i-justice, ngoba labo bazaba lokwesaba okungenza ungavela ngeva kokuba i-ICC layo uma ingadeda. Kubuye ukuthi futhi kuletha umlayezo kula amazwe esingathi ahlukumeza abantu, adala lokhu esingathi ama-human rights violations. Kubalethela intshukuntshu yokuthi baqhukele phambili ngoba besazi ukuthi abantu be-criminal court balokwesaba bathelwe ngumfefezo ngu-Trump. Ngakho lokuthi yona ngokwaye ICC sideleleka kalula nje, isiyinkantolo leyana nje ukuthi isisenza igegelela imbuya ichiye labo abakhulu. Ngoba sima sikhangele ukuqaleni vele iyona i-ICC ibile nkinga enkulu yokuthi la amanye amazwe ala usayini ratification ye-Roman Statute kusuka lemva kubo 2002 khona ngale eyayiratifya i-International Criminal Court. Ngakho-ke lokho kwenziwa ngu-Trump kwenza ukuthi kuvele sobala ukuthi khona i-ICC kulalapho engeke iye khona, iyinkantolo yokuyabopha labo abancane. Ngokuthi bethe bona bazabopha kuma ngathi bethe bazajezisa uNetanyahu labantu abakhulu afana labo abamazwe amakhulu afana labe-Russia, bese kuveza ithemba lokuthi mhlawumbe i-ICC singaba yiliyana ikhothi ngathi inkantolo engagegele imbuya ebopha nje wonke umuntu odale ububi emhlabeni. Kodwa isenzo sikaTrump sesibisela emuva ukuletha inkantolo sengane akuyinkantolo lenyana nje, asiyonto abantu abangayithemba.
Usukucamfundo Mthulisi Mathuthu ulandele zombusazwe ezimele. Ubexoxa ecingweni lotukamelinkomo weStudio 7 eseBhilithani. Singasizwe imibono kahulumende weMelika.
Uhulumende kaTrump uphikisana kakhulu lobukhokhelo obuncindezela isizwe seCuba, yikho osekwenze ukuthi ugatsha lokudlelana lamanye amazwe luguqule isiqondiso esasiguqula ubudlelwano leCuba esasayinwa uTrump engakangeni embusweni mhlaka 14, kutsho umphathintambo wezokudlelana lamanye amazwe umnumzana Marco Rubio. Umongameli Donald Trump ngosuku lwakuqala wasayina isiqondiso sokuthi iCuba ihlale ikuluhlu lwamazwe akhuthaza iterrorism, ngoba yikho lapho okumele ihlale khona, kutsho umnumzana Rubio. Uhulumende weCuba uhlala esekela abalwa bedlulisa amalawulo. Sikhuthaza uhulumende lo ukuthi ame ukusekela ukulwa ukudluliswa amalawulo, njalo ame ukuphathisa ababulali izigebengu ezilungisa amabhomba lezinye ngokudla indawo yokuhlala lemithi izilwane zeCuba zisifa ngendlala njalo zingela mithi. Mhla ka 31 Zibandlela ngasayina ukuthi kubunjwe njalo uluhlu lwamankampani eCuba angavunyelwa ukusebenza emazweni omhlaba, lokhu kumisa ukuthunyelwa kwemali yamankampani ebutho lezinye ingatsha zikahulumende weCuba ezomvikela, kutsho uRubio. Ugatsha lokusebenzela ndawonye lamanye amazwe lufake njalo uluhlu lolu ngenhloso yokumisa imali ethunyelwa kungatsha zikahulumende weCuba ezincindezela uZulu wakulelo njalo zithapha inotho yelizwe. Phezu kokubisela uluhlu obeluvele lukhona, sengeze inkampani ye-Orbit SA esebenza imele ibutho leCuba. Ugatsha lokusebenzela ndawonye lamanye amazwe ludinga ukuthi uhulumende weCuba oncindezela uZulu ajezise njalo luphikisana lokungenela kweleCuba eMelika lakwamanye amazwe omhlaba, kutsho uRubio. Sisekela amalungelo lenkululeko yezizalwane zeCuba njalo sithi kukhululwe izibotshwa zonke ezibotshwe ngenxa yezombusazwe. Isigodlo seMelika eHavana siqhuba imihlangano lemuli zababotshelwe ezombusazwe ukuze bazi ukuthi leMelika liyabasekela, kutsho umnumzana Rubio. Sizinikele kuzizalwane zeCuba njalo sisekela ukujeziswa kwabangcindezeli.
Le imibono kahulumende weMelika. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linaba laleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
StudioSeven, njani basakazi? Acela ukukhuluma ngendaba leyo ukuthi yokulungisisa indaba yeDRC ukuthi kuzaba le meeting, extraordinary meeting ezaba seTanzania. Lo mnankakwa la eza kuya khona le njengoba ungu-chairman weSADC. Kutsho ukuthi lapha fanele ukuthi baqale bakhulume ngendaba kamnankapa. Ngokuthi lapha bathi M23 ilutha amalokuze nama-minerals e-DRC okwakhathesi. Umnankagwa walutha layo kudala. Layo amang, layo kumbe i-25 ngiyabona umnankagwa kumbe M30. Ngokuthi leyana i-M23. Kutsho ukuthi umnankagwa i-M30 ngiyabona. Ngokuthi layo yalutha kwamba. Ukwaziwa ngama-leaders wonke e-SADC, ukwaziwa ngama-leaders wonke e-Africa, ukuthi umnankagwa waluthe DRC. Kanti yena indaba ongakhulunywa ngendaba yakhe. Bengakhulumi ngendaba ye-M23, kabaqale bakhulume ngendaba kamnankagwa. Ukuthi umnankagwa walutha, kufanele ukuthi la ubhadale i-DRC. Ubuyisele ama-diamonds owathathe DRC. Kufanele ukuthi baqale bakhulume ngumnankagwa ngeluthe yokuqala e-DRC lapha. Bengakhulumi nge-M23.
Yebo, emsakazweni. Siyabezwa abantu be-SANPF. Ogolide bafika ukuthi ukulokuxokozela. Ukuxokozela kukhona Golide babashuma bakithi. Into okumele linanzelele linabantu be-SANPF ukuthi thina sikhuluma nge-constitution yelizwe. Ukuthi umnankagwa kasangeni ku-second term. Lina nxa lifuna umnankagwa njenge-SANPF limfake ebe ngu-president we-party not elizwe. Elizwe basakhwalifaya. Basakhwalifaya babashuma labanye bakho khona ngakho. Ikho kumele likunanzelele. Likhuluma nje into engasebenziyo ngoba nje iqiniso lalazi ukuthi i-constitution yabantu. Nxa lilene e-SANPF lungisani khona ngapho. Lese likilikiliza nje abantu nxa besitya basamfuna basamfuni. Uqini SANPF. Abasamfuni umnankagwa umgabe sathi sithi thina kasisamfuni laliyala lifihla lingaphumela egcekeni lithe selibonga ukuthi sephuma sinti leqa lathi kaphume kathe sithi umnankagwa kaphume lithi hayi kaphume ngenxa yokuthi phela Golide ukhulumela isikhwama sakho esaba ukuthi ungakhuluma iqiniso phela heyi ukudla kuyaphuma emlonyeni kulokhu kuvikavika kodwa nxa sebemkhipha la uzeqa susithi hayi vele wayeserong ayesehlale kakhulu ha siyalazi nabantu bezana ngathi nasisola vele labelisala sisithi hayi kanti vele heli solani kodwa nxa sesifikile isikhathi sangikhona ukuthi sekhitshwa lani selibuya ngapha kulaba bathi kaphume lingamatsotsi lina singamatsotsi emathebeleni sizawuthi vela sisamfuni umnankagwa ngamalamuvu kanzulu ngisekhezi kanye khonapha
Studio 7 basakazi bethu abahle kubuhlungu esikubonayo, kubuhlungu esikuzwayo okwenzeka ezizalwane zakithi laphayana eBulawayo, abathengisa endleleni bethathelwa impahla zabo kabuhlungu. I-ZANU-PF bantu bakithi ayinalo uzwelo.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Uhlelo Woza Friday kuliviki silomculi we-afro pop lomdumo wengoma zokholo uStanley Nyathi odabuka enkayi eMatholeni North. Uxoxa lo Ezra Jesus Lwanda weStudio 7.
Ijaha lakomnyama ubambile umfana kaMdluli sebhekile okunye okutsha azoliphakulela khona abalaleli. Bakhumbuze abalaleli udabuka ngaphi ekhaya Stanley.
Uyaphansi le enkaya emagusini. Sembuyile njalo le ngoma ezimnandi. Sengikhiphe ezinye ingoma ezimnandi egoqela ingoma ye-Highlander ethi Team Yezwe Lonke. Ikhona enye ingoma layo futhi ethi Bambiza Ngomalume, ikhuluma ngomalume. Zikhona ezinye zesonto, lezinye ezeculture.
Ngakhe umculo wakho uthiwani Mdluli?
Mina ngicula kakhulu i-afropop. Iphinde futhi ngicule ingoma zokukholwa ezesonto. Ngibuye futhi ngicule ingoma ezeculture lapho sivela khona ezomdabuko.
Nyathi uthanda ubonga abalandeli bakhe abamxoxayo bethenga umculo wakhe.
Ngithanda nje usekelo lwenu lulenzayo. Kuyabonakala nje banenganyana abantu abalandeli umculo wami khona ekhasini le-YouTube nakwezinye indawo zonke nje.
Amathengele umatengwane itimu yezwe lonke.
Labafuna uthenga umculo kaStanley Nyathi liyawuthola emakhasini ebulenjini be-internet.
Kubo Spotify Stanley Nyathi, YouTube Stanley Nyathi, Facebook Stanley Nyathi, lakuyo yonke indawo ku-internet ungathayipha Stanley Nyathi uyangithola khona lapho.
Bese ikwethisela uStanley Nyathi othula i-afropop lengoma zokholo kuhlelo Woza Woza Friday. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda, sibe nempelasonto elijulile.
Aye, isitatha savume izulukandaba namhla simalapha kuhlelo lethu lingakhohlwa ilaptop yalilandela khona manje kuqwa ngokubhidlika kwamanye amakampani kwele Zimbabwe. Ngolivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Ibe lempelaviki elethukela.